Izolo amalunga ebandla lezanu PF batshengisele besola usibalukhulu moyo bethi uLenketha Betshabi usefuna isikhundla esilonkosikazi Grace Mugabe lokuthi weba imali njalo udlalisa ihofisi yamakhosikazi. Ngeva kokukhuluma mayelana lohambo lwakhe lokuyadinga amankampani angatshala imali kobulawayo olube lezithelo, unkosikazi Moyo uthe akethuki njalo akulanto emthintayo ngaphandle kokusebenzela ubulawayo ngendlela umongameli amthuma ngayo. Ngakho-ke kulusizi ukuthi abanye bakubone kufanele ukutshengisela.
Themba le abe construction will be traveling soon because labo they have been invited ukuthi bayekhangela ukuthi bangafinalize njani ama-deals abo. To me those are the most important things engilazo ehofisini yona leli engilesifiso zokuthi abantu bakubulawayo nabantwana babo baphile impilo egcweleyo. We know ukuthi Bulawayo used to be industrial hub but now where the lot of gaps ezingahambi.
Ethi abe kansili yakobulawayo ngabanye ayenelise ukuhamba labo eMalaysia ababumbe iqula labantu abangamachumi amathathu kunye lomele iMalaysia eZimbabwe ukuze bazotshala ezomnotho kobulawayo hathi ukuzihlupha ngabantu abangela ntuthuko.
Ngama storms ayenzakala emhlanganeni kodwa silindele sizwe laba abawenzayo ukuthi bazawulungisa uzufike ngapha. Ngoba ayiso project yami phela, lingangibuza kakhulu lingibuza ngeproject engaso yami. I don't know ukuthi umnikazi project at this moment uplanani. This project does not belong to me. That's why I can't be talking about it. And that's why I don't want to focus on it. And that's why I'm feeling nothing. The only person who will be busy is the one who owns the project. Mela dingi funder, mela dingi ini, he's busy or she is busy. But I understand kula madoda lawo.
Osakhulayo uNozipho Moyo uthe kuyadanisa ukubona abesifazana bedonselana phansi eZimbabwe.
Hayi, indaba le iyadanisa kakhulu ukubona abesifazana bebandlulana bephathana kumi njengabafazi. But kusegcekeni ukuthi kule sandla esikhulu sendoda futhi esingamuva kwento leyo. Kodwa thina abafazi yithi sasiyenza ubudlwangudlwangu. Kuyadanisa lokho.
Usibalukhulu uthe uvele usekhulile njalo kakula lasikhundla asibangisayo ngoba nguye owayebhoda ekhankasela unkosikazi Mugabe ukuba angene esikhundleni usengabanyisani njalo kazihluphi ngabantu abalenjongo angayaziyo. Uphinde wasola indlela ehlelekileyo abatshengisele ngayo ethi le mali edlalisiweyo betshengisela usezwe ukuthi kulamadoda athile aphatheke kulolo hlelo ethi abenze lokho ngabadinga ukumxabanisa le muli yakomgabe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.